siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Oba ba flea market landi ama Nigeria amanenge lapha eZimbabwe. So iyabe ikhuluma nje kodwa njengokuhamba kwemoto wethu uzabona ukuthi kunzima sibili ukuthi khathesi ahlotshe abantu ababefuna ukuthi babuye nokuluthwana ababelapho.
Ukwethekelela kwele Zimbabwe kukasomabhizimusi wakwele Nigeria umnumzana Ali Dangote odume ngokuba ngomunye wabanothe okwamagama ezwekazi le-Afrika sekulethe ithemba ngoba esithi ulande ukuzokhangela amathuba okusungula amabhizimusi.
Sake sazo ukuthi kwakule operation gari kayidlalani kuhle yayihluleka ukubisa izindlu ebantwini. Maningi amanye ama-projects ayenziwayo ukuze abantu ukuthi bathole labo izindlu abangazithi ngezabo. Imali zadliwa, izindlu kazibonakalanga.
Uhulumende weZimbabwe usesungula uhlelo lokwakhela abantu izindlu phansi kwesihloko esithi zakhele indlu yakho. Ngabe batshona besenzani abokhekhe ngesikhathi izikolo zivaliwe kulikhefu kunje? Intathe yezindaba eStudio 7 uJoseph Njanji ubhotabhote kobulawayo ekhuluma labo ngabakwenzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhambo lukasomabhizimusi wakwele Nigeria umnumzana Ali Dangote odume ngokuba ngomunye wabanothe okwamagama ezwekazi le-Afrika lokwethekelela ele Zimbabwe sokulethe ithemba elizweni kulandela imbiko ethi ulande ukuzokhangela amathuba okusungula amabhizimusi. UDangote osefake izigidi ezingamakhulu amane i-400 million kubhizimusi lokulungisa isamende kwele Zambia uhlanganele eziphathamandla zikahulumende kanye lomongameli Robert Mugabe. Ngemva komhlangano wakhe loMugabe uthe ufuna ukungena kubhizimusi kwezesamende, amandla kagetsi lokunye kanye lokwemba amalahle. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi kumele uhulumende emukele ngezandla zombili osomabhizimusi abanjengoDangote ngoba bengaletha ibhizimusi engadala imisebenzi.
Kungaba lo mehluko nxa kuyukuthi uhulumende uzamncedisa ngoba lokho abe kutho yikuthi uzafuna ukuthi uhulumende amnike imvumo eyokuthi aqalise amabhizinisi angikhona. So uhulumende nxa engancedisa ungabuyisi imali engcono kodwa ngokwazi kwethu into zalapha ezimbabwe zithatha isikhathi eside. Uzakhumbula esadil leliyana ele-Scottsdale ukuthi lakhathesi asikaboni ukuthi kuvela ngathi ukuthi yangapho.
Sike sizwa umongameli Mugabe ngani uyasola osomabhizimusi bakwele Nigeria esithi bona balo kungethembeki, kodwa nangomunye uyabuya lapho eNigeria kukhanya uyamamukela ngezandla zombili. Singathini ngalokho?
Uyabona umongameli wethu njengokwazi kwethu ukhuluma into oyicabanga ukuthi abantu bayafuna ukuthi bayizwe. So uzabona ukuthi uyakhuluma into ezinjengalezo kodwa ama-business ase-Nigeria maningi sibili lapha eZimbabwe nxa wakhe obaba flea market landi ama-Nigeria amanenge lapha eZimbabwe. So iyabe ikhuluma nje kodwa njengokuhamba kwemoto wethu uzabona ukuthi kunzima sibili ukuthi khathesi ahlotshe abantu ababefuna ukuthi babuye nokuluthwana ababelawo.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla kweziphathelane lomnotho welizwe esilethulela zona ngolwesibili viki zonke sixoxa lomnumzana OK Ndlovu oyinqameni eGwanda owayengumlweli wempi yenkululeko ekuvuyo leZipra yena osilobele incwadi esichazisela ngobunzima abhekana labo kusukela evela empini kuze kube lalamuhla. Umnumzana Ndlovu uqala ngokusichasisela ukuthi imali yakhe ayigcinile esasebenza engusayijeni kubutho lesizwe ilizwe selithole uzibuse yachithe kanjani ebhanga ezama ukuthi ayizalise khona izamnceda kusasa.
Imali ngathi sengiphumulisebenzi ngo-2004 ngathi ngifilipenti. Then ngasengikhangela ama-parts kokhethi. Ngasengibona ukuthi ama-parts kokhethi angangibhadala ngithenge into yami ngihambele nge-plan yokuthengisayo. So ngasengifaka imali yami ukuthi jenekethe ngoba kuma-parts lapha i-tax free. So ngithe ngiyifakile imali leyi kwazofika isikhathi sikagono. Ugono wakhansela ama-zero. Nangananzela ukuthi leli mali yami izakhanselwa. Ngibangani sithi ngibeyindube imali yami engeke ayikhansela njengomthegeni. Ithese ngisithi ngiyaya ekhethi bafika abanditshela bathi andlovu sokuyiyezela inyama akuswela mali. Lanamuhla ibhuku lakhona lokhu linjalo. Imali yonke leyani engayisebenzisa for all these years ngiku-ami yaphelela khona pha. Ngasala lokuyingosanyana ongisebenzile.
Siyananzelela ukuthi ayisini lodwa elaba lo hlupho olunjalo.
Abanye labo bangena kungozina leyo kodwa-ke khangena phela ukuthi kunabanye abangena bevele babekhona pha ekhaya malokuzini. Angithi abona ukuthi thina sibuye sizame ukuhlonza from Norway. Uzakhumbula-ke ukuthi ngesikhathi singekho lapha kwakhulunya ukuthi sefile iminotho zabiwa kwabuya isikhathi sebhukura hunda zangasiyakhe ngoba naleso sikhathi wawuvele ngepi wakho ekhaya ngoba nxaba besazi ukuthi umfazi wakho ungwegorila nezitha uyabulawa. So ukhumbula ukuthi up to 87 kwakungala muntu esigabeni sakithi ukuthi angakho umuzi njengathi sinamagorila ezitha ngenxa yegugula windi sasibulawa sizilayo. Then now ungakhangela ukuthi from 87 2004 ususakha isikhathi esaba silutshwane kakhulu laze ama-resources ahlathathwa futhi khonapho wasale ngwahlela le lo msebenzi kwasuthiukhulile hambe hlela phansi nto.
Imali leyi ephiwa abalwa impi yenkululeko nyanga zonke ke yona liyayithola yini njalo iyenela?
Imali siyayithola that vele imali njengoba i-100 and something ukhangele ukuthi khathesi njengoba uyabona nasiyezi lezila linanga umnyaka yonke kazasivunza size sikhwamini ukuthi ukhangela khonapho ukuthi udle khonapho ishaka lempuku umntwana kayesikoli umama uyageza lami ngiyageza njengoba sengisezi ekhaya nxa kuthiwa nge-poverty bottom line njengoba sizele sesikhulile sesingaka ngenxa yempi sabuya sesithatha abafazi sesishaga vele sesikhulile abantwana abancane okunganakhangelelanga ukuthi ngeminyaka yami le ngilayo 62 years ngabe lokhu ngisesele umntwana ofundayo ngabe ngumuntu osengizele iqintisi but ngenxa yempi lokhu ngifundisa.
Ungathi ngabalwa impi yenkululeko bodwa yini abasebunzimeni obedlula babanye kumbe hhayi wonke umuntu uthwele nzima kuyini okungenziwa?
Abantu basemzimeni noma ubunzima bakhona obunye benziwa ngabomo ubuhlungu bakhona yibobonoko fakathesi ngikhuluma ngisezinto abantu abala lutho ukuthi kufana kumnyaka vela uzange kube lelutho emasimini ngakho nje okwadla umuntu emasimini kunzima okumangalisayo kodwa phela abanye bangcono abanye isayizi zami kabasafundisi abantwana sebebancedisa labo angithi akomdukela khona kodwa-ke ubuzima bukhona kakhulu hhayi khona obuncinyane futhi njengoba ukhanga uyabhekana nokuthi abantwana besikhangelele ukuthi bazasithengela amasepa sebephumile imsebenzi egoli lakho kuyabheda lapha ade sithinyelwa khona ama-tukesi yamabhobhokisi usaphembelanga akutshela lapho esikhangela khona nalona umnyaka bekungcono kuzephumeza kathesi bayakhala abantu egoli bakukhala ngerandi bathi irandi liwile irandi vele ngalisebenzi ithi inkomo seziqaseziyaqalisa ukucuba yena linyanga singafela yikhona ukuthi udikufa kwethu seba ngabantwana bakayisiriya abagcina besiba izigcine egibhithe sebethengisa into zabo kufalo sobe zaphelela.
Lo mnumzana okay Ndlovu wayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo lezipra njalo owayengusayijeni kubutho lesizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esenqameni eGwanda.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-12080 laku-15775 kHz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende weZimbabwe usesungule uhlelo lokwakhela abantu izindlu phansi kwesihloko esithi zakhele indlu yakho ngenhloso yokuthi bethole izindlu ezedlula kunkulungwane ezingamakhulu amathathu kuseyafika umnyaka ka-2018. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Embikweni elwethuleke kuzindaba ugajalo entuthuko yezabelo lamadolobha luhlelwa nqusa abalesifiso sokuthola umsebenzi wokucenta amagusu ukuze umsebenzi uqalise. Kodwa inhlanganiso zezakhamuzi zithi azilathemba lemisebenzi enje. Umnumzana Fundo Mlilo wenhlanganiso yezakhamuzi ye-Combined Harare Residents Association uthi lokhu yikuyenga abantu nje kuphela.
Uyasithethisa uminista nxa ekhuluma indaba enje ngoba ngo-2004 badiliza izindlu zabantu. Bayenzela kodwa i-operation Hlalani Kuhle banikana bona njengabantu be-ZANU-PF. Lalamhla lokhu izindlu zangkhona zikhona, ezinye zangkhona ziyadilika. Namuhla uminista ngathi ivike eliphelileyo bebedilisa izindlu ebudiriro, sebedilizela abantu izindlu, sebevuka namhla besithi bayakha izindlu. Yinhlamba le ebantwini.
Umnumzana Mavela Zikhumalo wenhlanganiso yeChitungiza Residence Trust Chitras uthi noma imizamo kahulumende iqakathekile njalo imele yamukelwe, kabone ekwenelisa lokho akuthembisayo.
Ayisikho kokuqala lokhu kuyenzakala. Sake sazwa ukuthi kwakule operation Karikayihlalani Kuhle yayihluleka ukubisa izindlu ebantwini. Maningi amanye ama-projects ayenziwayo ukuze abantu ukuthi bathole labo izindlu abangazithi ngezabo. Imali zadliwa, izindlu kazibonakalanga.
Umlilo uthi uhulumende nguye ovele olomsebenzi omkhulu wokuba atholise abantu izindlu ngaphansi kwesisekelo sombuso, okuyinto enhle. Kodwa uthi sikhuluma kanje uhulumende wazisa ngalo umsebenzi engakakhulumi labo bonke abantu okumele bencitakale ngalolu hlelo, abagoqela inhlanganiso ezifana leyakhe kunye loZulu.
Kazanga si ingeje kazanga khulume lati ikosithi inhlamba, ngoba siyakwazi ukuthi nxa kuyukuthi kade kuluhlelo olujonge ukuthi lusiza abantu, ngabe uhlalisane lati phansi saxoxisana sabakwazi ukuthi lolu hlelo luhamba luya ngapi. Sasebenzisana layo uhulumende ngoba siyakudinga kakhulu ukusebenzisana lohulumende, ukusebenzisana lomasipala. Kodwa lolu ngathi lelo hlelo kasingeniswanga kulelo hlelo, ikosithi thina inhlamba, ngoba siyakwazi ukuthi imali gabalayo njalo gabala ngathi gabala bantu ethathu ukuthi basebenze lati balungise udaba lwezindlu.
Embikweni walo ugajalo ukuthuthukiswa kwamadolobha lezabelo luthi soluthatha leli nyathelo ngenhloso yokusiza uZulu kulandela ukwanda kobudlwangudlwangu lokucilibezelwa kwabantu ngababizwa ngokuthi ngama-land barons, amakopa kunye labacetha umhlabathi abathatha izimali zabantu bebachiya bengakabatholisi izindlu. Uhulumende uthi ulohlelo oluzadinga ukuba labo abafuna izindlu babhadale imali, imali ekhona ibe yiyo ke ezasetshenziswa ukulungisisa izitanda uhulumende yena enikeza umhlabathi. Ukhumalo kodwa uthi akakacaci ukuthi lokhu kuzenzakala njani, njalo kungakabi lethemba kulokho okungenzakala.
Siyabona kathesi abantu sokuthiwa sebezaphiwe izindlu through ama-contributions abo, kodwa abantu abaningi imisebenzi isiphelile, kabasasebenzi. So bazayithola ngapi imali yona leyo yokuze bacontribute ukuze bathole izindlu abantu? So kusithengisa lokhu konke ukuthi hayi kubambana amehlo kuphela.
Ibandla leZANU-PF kusiqondiso zalo zezima satellite lifuna ukuthi litholise abantu izindlu ezedlula kunkulungwane ezingamakhulu amathathu kusiyafika umphalakazi womnyaka ka-2018. Umphathi ntambo wentuthuko yezabelo lamadolobha umnumzana Sevia Kasukubele ubonakale kunsukwane esanda kwedlula ehamba lequla labadabuka eChina besethekelela imizi efana leCaledonia efuna ukuba bebone ukuthi bengaphatheka kumisebenzi yokulungisisa indawo esifana nalezi kanjani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo abaphatheke kunhlelo zemfundo ezichiyeneyo ezigoqela olweMandela Washington Fellowship, iTony Elumelu Entrepreneurship Program lezinye bathi imfundo abayithole phansi kwenhlelo lezi isibaphathisile ukuguqula impilo zabo kanye labaphila labo. Abangene kuhlelo lweMandela lonyaka bevela eZimbabwe bebengamachumi amathathu, njalo abangene kuhlelo lweTony Elumelu bebelichumi lambili. Kumalanga ambalwa alandelayo kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamachumi amabili ezigoqela abasakhulayo eziza kuyaqhuba izifundo emakolitshini eBilitani phansi kohlelo lwe-Chevening Scholarship. Umnumzana Mfundo Mlilo ongomunye wabo uchasisa ngokuqakatheka kwenhlelo lezi kwabatsha.
Lezi nhlelo zenceda kakhulu abasakhulayo ekutholeni imfundo sibathola ukuthi elizwe leZimbabwe kusukela ngo-1980 I think isafika kubo-2000 imfundo yethu ibihlonitshwa kakhulu ingiyaphezulu. Kodwa eminyakeni edlulileyo ngendaba zepolitiki lokuswelakala kwemali lokunye okuningi-ningi sizathola ukuthi imfundo yethu ilokhu isiya phansi. So nxa asakhulayo bephatheka kulezi nhlelo bayathola ngathi amathuba ukuthi bahambe kuma-university kumbe endaweni eziningi lapho bangafunda khona okuningi-ningi. Uzathola ukuthi njengoba ukhuluma ukuthi lami ngiyahamba e-London School of Economics, yindawo ehlonitshwa kakhulu ngendaba zemfundo. Sengingasebenzela uhulumende weMelika, sengakhulu singasebenzela okuthiwa yi-Brookings Institute, ngenye inhlanganiso enkulu kakhulu ehlonitshayo eMelika. Ngalo kunama-Christian nama-ideas amaningi-ningi afundayo khonapho umuntu angabuya la ukuze incedise isizwe sethu seZimbabwe esiqhubeke siye phambili.
Nxa sikhangela ikakhulu abakumabhizimusi abasakhulayo ababuye ngapha kumbe baya kwamanye amazwe ukuyafunda, nxa sebephenduka eZimbabwe kulo tshintsho yini olukhona kule nguquko ebakhona emsebenzini wabo eveza ukuthi hayi ngabantu asebelolwazi oluphakeme?
Inguquko ikhona ngoba sathola ukuthi amankampani amakhulu besingathi i-Fortune 500 uzathola ukuthi laba amathuba okuhambe e-America i-Fortune 500 lamakampani afika 128 asemelika esingathi ayingxenye ye-Fortune 500 lamankampani amakhulu kulawo wonke emhlabeni jikelele. So abasakhulayo ababambe okwebhizinisi bayathola amaqhinga okuthi bahambe bayefika lapho babone bahlale labantu abakhulu abanye abo Bill Gates bezisisa ukuthi amabhizinisi angakhula ahanjiswe njani. Kodwa kumqoka okunye bayahlangana labanye abasakhulayo abavela kwamanye amazwe ake ahlangana lenhlupho ezinjengezethu. Zathola ukuthi iJapan ngo-1945 yayibhontshiwe kungelo kukhona kodwa khathesi sathola ukuthi singathi yiyo ele-ikonomi enkulu kakhulu. Kulabo-Malaysia, kulama-countries amaningi-ningi lingathi amazwe amaningi-ningi bayahlangana labanye abasakhulayo abavela kulawo amazwe and kuningi okufundayo okunganceda amabhizimusi awethu eZimbabwe kumbe ukuziphathisa njengabasakhulayo bafoma amankampani bathola amaqhingaqhinga amaningi-ningi okuthi bangincedise emsebenzini yabo.
Lo mnumzana Mfundo Mlilo, omunye olubhekise kwele-Bhilithani kwisikhatshana esizayo ukuyafunda phansi kohlelo lwe-Chevening Scholarship. Studio 7 Live Talk okuhlelo lwabatsha olwe The Connection lamuhla sikhangela amathuba atholwa ngabasakhulayo okuyafunda kwamanye amazwe ukuzithuthukisa afana lolwe Mandela Washington Fellowship. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisezwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ephathisa labo abasuka emazweni abo omdabu bekhetha ukuyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lezingamachumi amahlanu i-350,000 asebechaphe ulwandle olwe-Mediterranean lokhu umnyaka usunguliweyo besiya e-Europe bebalekela indlala lempi emazweni abo awe-Middle East lasezwekazi le-Afrika. Abalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babikwa behlasele inkamba yevuyo lebutho lenhlanganiso yamazwe abensundu e-African Union esezansi yele-Somalia lamhlanje babulala amalunga ebutho alichumi lathoba mnemunye i-19 bathumba abanye abambalwa. Akwaziwa ukuthi amasosha athunjiweyo asiwe ngaphi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngemidlalo eyenziwa ngabantu abadala abagqoka izembatho zabantwana besikolo le abasakhulayo ebizwa kuthiwe ngamavuzo njalo lalokhu okubizwa ngegama lama tea parties. Kubikwa sokuyinhlala yenza kobulawayo ukubona umama labo baba begqoke baphelela izembatho zabantwana besikolo besiyanatha utshwala. Okuhambelana lokwenziwa ngabasakhulayo abangena imidlalo efanayo lapho ababhema khona insango banathe utshwala baze baye lemacansini kungakhethelekile ukuthi benza lokhu lobani. Izolo bekungajayelekanga ukuthi abasemidlalweni le baye emacansini. Kambe sokutheni abadala labasakhulayo sebelahleka kangaka emidlalweni yabo kulezi insuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila kobulawayo. Lo mnumzana Thandeko Sintimkandla oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kwakuthoka kuhamba njani emaphathini wona la?
Ngabantu abadala abantwana babengavunyiswa.
Ehhe, baba Mkandla sizwa kuthoka kwangena sibili.
Ye, ama tea party kumbe ama concert. Elalivame kakhulu kwauka yi concert njengoba isitsho uMankomo ayengabantu abadala. Kwakungakhangelekanga ukuthi kungaba yinto engamanyala eyenyanyekayo engakhwamu. Kwakukhondile kuwonke umuntu engabe amaKristu abangakholwayo kwakuletha nje abantu ndawonye kwakungayenziwa ndawo indawo eyodwa kwakuthuthukwa nje kulungiselelwe kuyehlatelwa laphana kuyegidwa laphana kwenziwe laphayana ugoqele nje umganga wonke owawulabantu kuleso sikhathi.
Mankomo uyazizwela lapha-ke kukhanya kwakumnandi sibili kakhulu kodwa kulezi nsuku siyezwa kuthiwa nxa abantwana besenza loko kuthiwa ngama-birthday yabo phela bethakazelela insuku zabo zokuzalwa bayenza khona kuthiwa ngamavuzumu uzokuthiwa bayenze lokhu lalokhu okokuganga kambe ungabacebisa kuthini?
Kuvele kakumelanga kube khona. Kumele ukuthi nxa i-birthday yabantwana yenzelwa ngekhaya labazali bekhona. Lawo amaphathi esesiwezwa kathesi hayi vele kasiwazi. Mina kusiya ngami amaphathi lasekhona le njengoba ngizwa ukuthi bayaboshwa. Ama babotshwa vele bathi bayandiswe remind, bayefunde remind bengabe besaphenduka ngekhaya bathi bayehlala ejele labo kuthiwa kuse-remind lapho wawuvele kufakwa khona abantwana abaxhwalileyo.
Baba Mkandla, so singathi-ke abantwana lokhu yikuxhwala sibili nxa usuqathanisa lo kwakusenziwa kudala okwamatipati lokhu.
Asibe kuxhwala kwabantwana bodwa duze. Abantwana laba kabawanga ekuhlahleni njengomhlali. Asobantwana bempunzi lamanqini abazibonela ehlathini. Abazali babo bona bangaphi ngoba okunye ukuxhwala sokusebazalini. Abantwana phela uDiyo lufuze imbizwa. Abantwana benkala uhamba lugege bafuze onina labo yise. Yabo abazali bangachathi ngokuthi thina kasikwazi. Yebo abantwana bangaxhwala kodwa ayikhona baze baxhwale babe yinkalakatha eyirali emzini wendoda kumbe okamama iseza amanyala anjalo. Imali le ehlupha kangaka kulezi nsuku ilizwe libonile linje bayithathaphi imali yokudlalisa? Angithi bona bakhomba ngophakathi ngobanazimali zabazali. Ngiyavumelana noMankomo abantwana kababanje. Labo abazali ngababanje bayemiswe emthethanindaba ukuphambanisa iy'nhlelo zomphakathi. Ukubolisa umphakathi ukuba izibozi kuba ngobongwe enhlabeni zabantu kutho ukuthi phela labo abazali bakona bavele banjani baxhwalile.
Uqinisile sibili ubaba uMkandla, abazali laba abaningi bahlutshwa yikuthi vele kabakho basemazweni besemazweni bathiya abantwana bebodwa ezindlini. Kulami lona leli lokithi endihlala kilo khonapha kuvele kasisabalimi kuthiwa mazuzuzu kona lawo ndothiwa mazuzuzu sekunamaphathi abantu abadala sebegqoka ama-infomu abantwana enothilini agqoke e-evelini agqoke angaphi sifice nansi indlu kuyagidwa iphathi usubiza amapolisa. Amapolisa ahambana endlini enje kule nto enje ahambi kuyaze kuse iphathi leyo lokhu igidwa khonapho. Labo ngabantu abadala futhi abagangayo begqoke ama-infomu abantwana besikolo. Ipholisa lingaphuma khonapho lisike lalo lidakwe futhi.
Lapha sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila kobulawayo, elomnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi njalo kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kasenelisanga ukukhulumisana lamapholisa ngalokho okwenzakala emidlalweni le njengoba bebengabambeki kumakhalekhukhwini. Kwezemidlalo, kambe batshona besenzani abokhekhe ngesikhathi izikolo zivaliwe kulikhefu kunje? intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudlala yikho kuyabe kusemqoka empilweni zabo keke ngesikhathi behlabe ikhefu izikolo zivaliwe. Ngensuku zakudala abantwana bebehlangana endaweni zokuzilibazisa ezakhiwa ngumasipala ama-youth clubs lapho ontanga babefundiswa imidlalo etshiyeneyo. Pho-ke njengoba lezi ndawo azisasebenzi njengakudala kungenxa yesimo somkhonomi esimilugege sitheke sikhangele ukuba bazilibazisa njani abokhekhe ngesikhathi kulikhefu kunje. Umfanyana wele minyaka elitshumi lambili uwandile Nyathi uthi yena utshonela ukudlala ibhola lenyawo.
Ngiyasuka ngiyeke omunye umngane wami sasidlalela nje sonke ibhola.
Umdlalo wenguquko ukhanya yiwo othakazelelwa ngabaningi abasakhulayo ikakhulu emalokitshini mhlawumbe kungoba ungadingi izinto eziningi zokusebenzisa njengoba abantwana belakho ukudlala loba elamaphepha bengagqokanga lasenyaweni. Kodwa loba kunjalo untombazana wele minyaka elitshumi lanhlanu uCatherine Moyo uthi yena uyehluleka ukuwudlala lo mdlalo ngoba amaqembu amantombazana adlala umdlalo wenguquko engekho maningi.
Ukufisa ukudlala ibhola ngiyafisa ukuthi akulathimu yebhola eseduzane eso.
Kwenye inkundla eselokitshini lenkulumane sithole abafana abaningi kuyilabo abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lane kuthi labo abakhulu kulalapho bebembalwa nje. Omunye wabo uMoses Chiriengwa uthi lesi simo senziwa yikuba laba asebethe hluthu babe sebeqala ukugijimisa impala eziningi yikho bengaselathando lokuzilolonga kodwa babe bebonakala mzana womdlalo.
Nje abanye babethunywa abanye babengafuni ukubuya kutraining bebemagemini kuphela.
Izikolo ziyavulwa ngeviki ezayomhla ziyithoba munembili njalo ithemu yesithathu kulapho kubhalwa khona imihloliso eqakathekileyo. Le ngiyinye imbangela yenza ukuba izingane ezizaloba imihloliso ka-grade 7 leka-form 4 zingatholakali endaweni zokuzilibazisa njengoba ziyabe zitatisha.
Sihamba sebhala ama-homework abasiphiwa. Anti thina savula isikolo sama-grade 7.
Umdlalo wenguqu yovamileyo ikakhulu emalokitshini yakoBulawayo lokhu kungoba inkundla zokudlalela eminye imidlalo zingatholakali kuwo wonke amalokitshi. Ikanti u-Abel Mathema uthi le ndleko ezidingakala ukuba umntwana adlale eminye imidlalo zenza abazali bangabaphi imvumo.
Baqala ndidlala i-cricket bandishiya ngebhorikhane bathi ngeke ndingasendle ngaqala sukudlala ibhora.
Ngensuku zakudala abasakhulayo bebephatheka ezintweni eziningi ezokuzilibazisa ezingasizo zemidlalo kuphela kodwa ebezigoqela ngitsho lasibi se-ballroom dancing. Isimo sesaguquka njalo kulezi nsuku abantwana kabaselawo lawa mathuba yikho nje umdlalo wenguqu kuyiwo unguthenjiwe ngoba ontanga bedinga igceke nje kuphela lebhola ukuba zisukelane. Ikanti eminye imidlalo iyabe idinga inkundla kanye lokho kusebenzisa okuthile. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela incwadi esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp zivela kini balaleli. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu uThabisile Ndlovu othi linjani Ntungameli njalo ubingelela lami uthi thina ngapha ePlumtree esigabeni sakoTsukuru sibona ukuhlaselwa zindlovu zisithwalise amagabha avuzayo sesiqede wonke amanzi edamu sezinatha emithonjeni lapho sithola zigqibele nxa sisiyanathisa inkomo besicela uncedo kuhulumende njalo lezi ndlovu sezabulala umuntu. Lo umlaleli wethu yena uthi liyaphila yini Ntungameli lo Chris lo sithandekile ngidinga uanti wami unaka Priska ohlala eCholocho engawakoncube ngamgcina ngemncane ibizo ngingupresent ngizalwa nguJanet Ndebele ohlala eBotswana eMorocco umama sowabhubha. Unika njalo inombolo zakhe uthi ngu-267-763-89-816 zona zikhanya nje ngezeBotswana. Umlaleli olandelayo okhuluma ngodaba lwamapension uthi sithwele nzima ngoba njengami ngiphuma imali yami ngayifaka ebhenki yadliwa yonke. Hayi lo ke ngumlaleli esixoxelayo sizathi ke siqhubeke silibalele ezinye ncwadi elisithumele zona kusasa kumbe kwamanye amalanga ambalwa azayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.